Kuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolesihlanu mhlazi intathu ngombimbitho 2017 nguntungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje
wothi sizebona isibusiso esisenzelwe nguThixo lonya so kulesikhathi eside amadamu ethu engelamanzi silamadamu angu ayisithupha amahlanu akhona ayachitha
amadamu amahlanu phakathi kwayisithupha okunatha khona idolobho lakobulawayo abikwa esecwele njalo ayachitha
sina njengenhlanganiso yentatheli zindaba ezinobujournalist ethu kathi esaba kakhulu umphathi sizwa ukuthi intatheli zindaba sezibotshwa sezihlukuluzwa ngendaba zokuqhuba imisebenzi yazo
Amapolisa abopha intatheli zindaba ezimbili zephephandaba le-Newsday zisetheswa umlando wokuthuka uMongameli Robert Mugabe. Abenhlanganiso yezamabhizimusi abesifazana e-Inoto kubomama basungula umkhankaso wokuqoqa impahla esetshenziswa ngabesifazana nxa besesikhathini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amadamu amahlanu phakathi kwayisithupha lapho ikhansili yakobulawayo edonsa khona amanzi asegcwele njalo ayachitha ngaphandle nje kweinyankuni. Kwedamu leinyankuni lona elikusilinganiso samachumi ayisifica mnembili lanye ekhulwini 82%. Kubika intatheli zindaba yethu uNompumelelo Moyo.
Lamuhla amakhansila edolobho lakobulawayo kunye lentatheli zindaba babhode amadamu abalisa umzingwane ulowa lo aphancema asegcwele njalo asechitha. Usiba lukhulu wedolobho lakobulawayo umnumzana Christopher Dube uthe yebo amadamu agcwele kodwa ukusilela kwemali yakwamanye amazwe sokwenze badinge enye inkampani yokubathengisela imithi yokuhlanza amanzi.
I-problem ama siyo ukuthi sile problem ama chemicals. I-problem esilayo yi-foreign currency. I-foreign currency la uyakwazi ukuthi ikwile allocation criteria e-reserve bank.
Umnumzana Dube uthi bacabange ukuthatha leli nyathelo ngoba ibhanga elikhulu lesizwe ele-RBZ alibatholisi imali ngesikhathi.
Sasilomnocontract. Ucontract esasilaye nalo wasalela engasinikanga amanye ama-orders athize.
Uchalimani wekomiti ebona ngezamanzi, umnumzana Nomenhlabano uvumelane loDube ethi yebo amadamu asegcwele kodwa ukusilela kwemithi ngenxa yemali engatholakali ebhanga lesizwe basebenza nzima.
Sasilewo one supplier obe supplier ama chemicals. And then sabona ukuthi khona ukuthi sibe lokho sibhese ngemuntu oyi-one usupplier. We to engage another supplier. A supplier low i-order yema chemicals is in transit. So we believe with corona asoze kube kangako because singenje omnye supplier. Sithemba ukuthi hayi udubo lo ma chemicals alsoze lusi affect such.
Umsekeli kamqondisi obona ngezamanzi uManjinela Mente Ndlovu uthe i-council isiqalile njalo ukudonsa amanzi esuka ku-insiza osechitha esiyathela ku-inyankuni emzameni yokuvuna amanzi engahambi leganga.
Ngithe mina okwakhathesi inyankuni eyiyo elokhu yisele ingagcwalanga sesifida ngepipe evelela ensiza ukuze at least layo ibe le storage ephezulu. So okwakhathesi asiyisebenzisi yona inyankuni, siyafita nje sigcwalise siuze lathi sengezelele amanzi aku storage.
Umeya wakobulawayo umnumzana Martin Moyo ubonye uNkulunkulu ngokugcwala kwamadamu lokuthi asechitha.
Wothi sizebona isibusiso esisenzelwe nguThixo lonya. So kulesikhathi eside amadamu ethu engelamanzi. Sila madamu angu ayisithupha, amahlanu akhona ayachitha, elilodwa elivele linzima ukuthi ligcwale ninyankulu, but lalo lonyaka likhwele lokhana okungajayelekanga.
Ngenyanga ikhansili isebenzisa inkulungwane phose amachumi ayisichiyanga lolunye amadola 87,600 ekuthengeni imithi yokuhlanza amanzi. Ubulawayo uvame ukubhekana lokusilela kwamanzi njalo amadamu acina ukugcwala efika esibangeni akiso okwamanje ngo-2000 lango-2014. Amakhansila acele uhulumende ukuba aqale manje ukwakha aqede idamu legwayi Shangani ukuze udubo lokusilela kwamanzi luphele ngoba okwamanje ubulawayo ulamanzi angamdonsa okweminyaka emine. Ngimele iStudio 7 ngisesigodini, nginguNompumelelo Moyo.
Amapolisa eHarare namuhla abophe intatheli zindaba ezimbili zephephandaba leNews Day azethesa umlando wokuthuka uMongameli Robert Mugabe phansi komthetho weCriminal Law Codification and Reform Act. Kubika uMavis Gama.
Amapolisa eZimbabwe Republic Police bathi umhleli uWisdom Dzungairi lothapa izindaba uRichard Chidza bathi kuMongameli ngemva kokuloba udaba obelule sihloko esiphathelane lempila kahle kaMongameli esithi Mugabe in fresh health scare. Kuphephandaba labo laizolo mhlaka 2 Mbimbitho 2017 obelusitsho ukuba uMongameli elemvukuzane ye-prostate cancer. Banikezwe ezandleni zegqitha labo umnumzana Obey Shaba weZimbabwe Lawyers for Human Rights zethelechara ababili laba kanye lommeli we-Alpha Media Holdings uSifikile Thabethe. UShaba ulandisele intatheli zindaba phezu kokubotshwa kwabathathu laba ngamapholisa.
Saka baba babudiswa bakanzi tishayenda kukhothi mangwana.
Babakhulule kuthiwa bazomiswa phambi komthethwandaba kusasa.
Lokhu kwenza kwamapholisa kusolwe kakhulu ngabenhlanganiso ezimela intatheli zindaba elizweni. Umqondisi weyinye yalezinhlanganiso eyeMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe umnumzana Nhlanhla Ngwenya upha umbono wakhe.
Engabela intatheli zindaba ukuthi yenze imisebenzi abikhululekile. Babu lokhu kuyahlala kuyisehlakalo seZimbabwe. Njalo kulakho ukuthi kube wesi nxa silanda kuma-elections.
Unobhala jikelele enhlanganisweni yentatheli zindaba eyeZimbabwe Union of Journalists umnumzana Foster Dongosi yena uthi kuyethusa ukubotshwa kwalezi ntatheli zindaba.
Sina njengenhlanganiso yentatheli zindaba eUnion of Journalists sethuka sesaba kakhulu nxa sisizwa ukuthi intatheli zindaba sezibotshwa sezihlukulu ngendaba zokuqhuba imisebenzi yazo.
Umqondisi wenye inhlanganiso ezimeleyo eye Growth Age Development Program GDP umnumzana Zisunko Ndlovu uthi le kayisiyondlela engasetshenziswa ukulungisisa indaba.
Okokuqala okuqakathekileyo ukuthi sifunde ukuthi ukubopha lokubotshwa ayisiyondlela yokuxoxisana. Amadoda la amabili azama ukuxoxisana lo lesikhulumeli sika Mongameli uGeorge Charamba kodwa ngiyezwa ukuthi abatholanga thuba lokuthi bezwe ukuthi kuhamba njani.
Undlovethi ngabe uMongameli esebenzisa izibhedlela zaphakathi kwelizwe ngabe azikho inkulumo kuZulu ohleze khonona ngokuphuma kokuphela kwaMongameli esiya kwelatshwa kwamanyamazwe.
Uyathola ukuthi udaba lolu ludaba olufuna ukuthi uhulumende wethu esiqenye lentuthuko esiyabe silayo elizweni ukuthi uMongameli etholakale laye esiyalatshwa eparirinyathwa ngokuziqinya kulokuthi sonke isikhathi atholakale enguye ophumayo isiyalatshwa eSingapore.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi uMongameli Mugabe ephume nsitha ekuqaleni wayenale iviki elubhekise kweleSingapore ngesiphangiphangi. Isikhulumeli sehofisi yakhe uGeorge Jaramba sitshele amaphephandaba kahulumende ukuba uMugabe eye ukuyahlolwa impila kahle yakhe njengalokho ahleze kwenza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Abaphathi ntambo bakahulumende batshone bebhoda ngehelikopta namuhla esigabeni zeMathebeleland leMaswingo becwayisisa umonakalo obangelwe lizulu lesikhukhula lona eselibulele abantu abangamakhulu amabili lamachumi amane lasithupha 246. Abaphathi ntambo laba ngabathi uMnumzana Xavier Kasukuwere yena obona ngokwakhiwa kwezabelo kanye lomphathi ntambo okhangelane lezamabutho uMnumzana Sydney Sekeramayi. Ababili laba bebehamba lomeli we-United Nations Development Program uMnumzana Bishop Rajuli. I-UNDP incedisa uhulumende ukudinga imali edlula izigidi ezilikhulu eyokuncedisa abantu abakhukhulelwe imizi kanye lokwakha amabholoho lemigwaqo edilizwe lizulu. Uhulumende uxwayisa uzulu ukuthi engaze eqa imfula lezifudlana nxa ethe watholwa igcwele. Sixoxe lomeli weBinga North edalele ePhalamende uMnumzana Prince Tubeko Sibanda.
Izulu libulele izinto eziningi, libulele abantu, libulele imigwaqo njengokutsho kwakho, libulele amabhorokho. Izikolo eziningi sezivaliwe, zivalelwa ukuthi seziphakathina kwamanzi. Uhulumende ye wenzile i-declaration yakhe ye-national disaster izolo. Bakukhulumile ngaphakathina, bayenze i-ministerial statement okasukuwele eParliament. Kodwa nje into esinanzelelayo ukuthi hayi luhulumende i-problem yakhe ukuthi uhulumende lwana othi nxa into ithe yabakhona kuyathatha isikhathi ukuthi eyilandelele into yakhona elungise. Ngoba sike sabuza laphalemandla ukuthi eMathebeleland South izulu leli likhukhulile izindlu nemizi yabantu. Kodwa labo abantu akula lutho abalutholileyo oluvela kuhulumende lanamhlanje, bathole nje ama-cooking oil. Sambuza lo minister wakhona ukuthi pho i-cooking oil ungayinika abantu ukuthi ibenzeni ngayo. Wazama nje ukuthi la ekhamba amanga ukuthi hayi sizamile ukubanika konke esingabe sikukwanisa, but esikwaziyo ukuthi uhulumende lo kanelisakala mali yokuthi akwenze khona konke. Imali yonke asikwazi ukuthi bayisa ngaphi, bayiseSingapore kumbe bayisemalaysia.
Etsholotsho kube lo monakalo omkhulu kubofilabhusi ePlumtree eWuwana, khona ngapho eBinga umumona unjani?
EBinga izulu liyana, imfula igcwele, sesilahlekelwe ngabantu abambalwa abathathwa ngamazi. Kodwa hhayi ilukuzeni i-flooding ibingakaqalisi ukuthi ibe khona ngaphakathina kwemizi. But sikhangelele ukuthi nxa kuyekuthi izulu liyaqhubekela phambili lisenza khonokho elikwenzayo, mhlawumbe nathi singagcina sesingena phakathina kodwa olufanayo. So okwakhathesi singabantu nje abamileyo abalokhu besakhangele ukuthi kambe kungaya ngaphi. Itsholotsho okhuluma ngayo, mina lama members of parliament wonke awe MDCT eMathebeleland North besibuthene nje namhlanje ekuseni sixoxa sikhuluma ngokuthi ufuze siyefika khona etsholotsho siyebona ukuthi umumo wakhona unjani. Njalo sesibuthanisile uncedo olungakwanisa ukuthi luyenceda labo bantu ababe-affected ngamaflati. Sikhangelele ukuthi siyekupha abantu bona labo ababe lodubo lalelo ulukuze lokudla okungange over 6,000. I think we have managed ukuthi sibuthanise 6,000 kg empuphu.
UMnumzana Prince Tubeko Sibanda ngumeli weBinga North edalele ePhalamende. Live Talk namuhla sixoxa ngomonakalo osudalwe kuna kwezulu eliningi esigabeni zelizwe ezehlukeneyo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende yele Pakistan umnumzana Nawaz Sharif usungule okusemthethweni uhlelo lokakhiwa kwedamu oluzaba lendleko yezigidi ezedlula amachumi ayithoba mnembili yamadola $81 million okuluncedo lwemali evele kwele Melika. Idamu le-Kuran Tangi Dam lingaphela ukwakhiwa lizanceda ukuthuthukisa imisebenzi yokulima kanye lokuphehla umlilo kagetsi. Inhlanganiso yokulondolozwa kwenyamazana zendle ikakhulu indlovu kwele Kenya e-Save the Elephants isisungule uhlelo lokuvikela indlovu nxa kuthe kwaba lokufuthelana phakathi kwazo labalimi eziyabe zibadilizele izilimo. Lolo hlelo lusebenzisa inyosi ukuxotsha indlovu emasimini njengoba lezi nyamazana zizinkulu zisesaba okwamagama inyosi. Umahluli wetale le Harare High Court sephinde wagcizelela ukuba ukutshaya abantwana esikolo kanye lasezindlini akukho emthethweni. Uthi lokhu kwephula isisekelo sombuso welizwe. Umahluli David Mangota uphe lesi sinqumo ngolwesithathu ngemva kokuba umzali womntwana wesikolo seHarare unkosikazi Lina Pfungwa wethulele umthethwandaba udaba lokutshaywa komntanakhe owayesenza izifundo zika-grade 1 nyakenye. Ngomnyaka ka-2015 umahluli Esther Mremba wapha isinqumo sokuba isigwebo esaziphiwe osakhulayo oleminyaka eli-15 owayegwetshelwe ukutshaywa ngenswazi ngoba etholakale elecala lokudlwengula untombazana oleminyaka eli-14 sasi sephula isisekelo sombuso welizwe. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele encwadi kwezamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla.
Udaba lokutshaywa kwabantwana lukabili. Okokuqala, udaba lolu mntwana nje uthathe uswazi awumtshayi ngesinkwu kuthiwa yikumethusa nje, awumtshayeli ukumbulala, awumtshayeli ukuthi uyamzonda, akumtshayeli ukuthi ugcwele ulaka. Uyamthinta nje ukuthi kube yisikhumbuzo ukuthi angakuphindi khonokho akade ekwenza kungamelanga ukuthi akwenze. Ngitsho ekukhuleni kwakuyindlela yakhona, yibo ngithi mina kwakubotwa twabu twabu nje ngoswazi oswazanyana nje izimpu lezi kusiya ngokuthi la umntwana wakhona unganani, ngoba wayethi angafika ebangeni elithize hhayi wayenga safakwa isandla sokuthi atshaywe ngoba nokwakukholwa ukuthi loleyanoswazi aliqala ngalo uzamelusa lumkhulisi esendleleni eqondileyo. Engathi lali iBhayibheli lithi umntwana akumelanga uyekele kumthinta kancinyane. Okwesibili-ke ongayisikho yikuthi abanye phela kathesi kabasatshayi umntwana sebebulala, njengalokhu esasikubale ezikolweni abanye ababalisi behluleka mhlawumbe ukumfundisa kumbe indlela zokweluleka abantwana ezingeladlame phakathi babe sebebulala bebonda abantwana.
Kuzaba kulokhu kusiba kubi na ngenxa yomthetho lo osukhona?
Inkinga ikhona ukuthi imindeni loku abantu abalizimuli okwakhathesi akufanda izolo. Izolo ubuwazi ukuthi ungephula umthetho ungathethisa umuntu omdala uyekele inkomo zekudla ngathi bewungakhathalekile ukuthi kungekhaya umbe ungaphiyena lowo muntu omdala ohlangane lawe wayekwethusa nje ngoswazi kabili kathathu kweqe ukwenzela ukuthi ukhule uwumntwana olembeka emphakathini. Manje kathesi ngokuhamba kwezikhathi ukukhulula ngamalungelo abantwana lokunengi ngokuthiyeneyo kodwa kungaphiwa indlela zokuthi njengoba usitsho nxa nawe uyaxhwala uyaganga phambi kwamehlo akho engowakho esilini kumele bathi kuthini umxhwale yini ukuhambela enkantolo uye mmangaleli ukuthi umntwana azothixhwale lathi abantwana kabasathintwa nango lina le ndlela bani elingamqondisa ngazo.
Umnumzana Thandeko Zinti Mkandla ingcwethi kwezamasiko ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Emazwini akhe awethulele amalunga amadale ePhalamende emanyene akweleMelika aweCongress. Umongameli Donald Trump ukubeke sobala ukuthi embusweni wakhe akuqakathekileyo ukuvikela ilizwe lakhe. Kwabalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo abalwisa kwele Iraq lakwele Syria abe ISIS. Iningi labantu ababotshelwa amacala aphathelane labalwa becatsha kusukisela ngomnyaka ka-2011 ngemva kwesehlakalo sokuhlasela kwelweMelika ese-9/11 uthena bebengabantu abakade bevela phandle kwelizwe besiza kweleMelika. Ukuze uZulu weMelika avikelwe, uTrump uthi kumele kuqiniswe imithetho yokuhlolisisa abangena elizweni ukuze bavinjwe labo abeza kuleli lizwe bele njongo yokuzodala umonakalo. Amalunga abalwa becatsha laba abe-ISIS kabasiyo ngozi kweleMelika kuphela kodwa lasemazweni abangane balelo lizwe. Ukuze banqotshwe, uMongameli Trump uthi uselaye ugatsha lwezomvikela ukuthi luphumele inhlelo ezizahlezi chabalalise imisebenzi yonke yabalwa becatsha laba. UTrump uthi i-ICC ibunjwa ngabantu abangalazwelo, abangababulali, abangalandeli umthetho njalo bengababulali asebeqede abanye bokholo lwabo lwesimuslim abangedlulisi amalawulo kanye lamakholwa esiKristu ikakhulu abesifazane labantwana abangela cala. Wathi ilizwe lakhe lizasebenzelana lamanye amazwe angabangane ukuqeda umsebenzi we-ISIS emhlabeni jikelele. UMongameli Trump ubike njalo ngezijeziso asezethulele abasekela uhlelo lokulungisiswa kwezikhali ze-nuclear ngele-Iran.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi ubokile.
Was a Friday lamhlanje silomculi uSimbarashe Kodzai yena osebenzelana labaculi abakuzinga laphezulu abadabuka elizweni leAngola osekudale ukuthi umculo wakhe uchaphe ulwandle utholakale kuzwekazi laseEurope. Kubika uJoseph Njanji.
USimbarashe Kodzai waziwa ngegama lomsebenzi elithiwa KOD okumele ukuthi King of Drums njalo ngumculi osebenzela edolobheni lakoBulawayo endaweni yeHouse of Rising Sound. Imisebenzi yakhe isisabalele umhlaba wonke ngemva kokuba exhumane labe-series producers okuyinkampani yase-Angola ecindezela ingoma.
Ngangithumeze ezinye ingoma irekhodi lebhula ngikhona lithiwa yi-series producers liseLuanda, Angola. So izingoma zangikhona bathi kimi veizingoma ezinje so sesike sazo kaningi izwi awulenye into ongayi-contribute ofuna ukuyifaka yini etafuleni. That's when we met Wemai, wamjabulela uWemai. Then ngayenza lama follow-up tracks ukuthi kukwane i-EP.
Ku-EP le thiwa Voices of the Drum kule ngoma ezine ezibalisa ethi Who Am I eyalotshwa nguJoe Maseko njalo ephindwe kabili njengoba kule original kube khona njalo i-radio edit. Kukhona njalo ethiwa Bantu Composition kube lethiwa Hold My Hand yona ekhalelwa nguDiana. ngemva kokuba esebathumele idlalade lakhe leli elithiwa Voices of the Drum, abenkampani yeSeries of Producers bacele uKOD ukuba elobelane isivumelwano somsebenzi labo, okutsho ukuba yibo asebelelungelo lokuthengisa lokusabalalisa imisebenzi yakhe emhlabeni jikelele.
Ngo-10 January they pushed enye ingoma engayenza kuthiwa ngu-Underlines, yahamba kwenye i-compilation for i-record label ise-Portugal ithiwa i-Dax Music. Uvule iminyango eminingi, of course not local but international.
USimbarashe Kodzai uphezu kokupheka i-EP ethiwa Emotions, yona ekhangelelwe ukutholakala ngenyanga kaMabasa. Imisebenzi yakhe iyatholakala ebulenjini, njalo iy'ngoma zakhe ziyatholakala ezitolo zebulenjini ngaphansi kwegama elithi KOD. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Abenhlanganiso yezamabhizimusi abesifazana ezibiza ngokuthi inotho kubomama bemanyene labe Reach Out Organization bazasungula umkhankaso wabo kusasa wokuqoqa imiqamelo esetshenziswa ngabesifazana nxa besesikhathini, ama-sanitary pads. Kubika uMike Wobe.
Abenhlanganiso abakubhizimusi abazibiza ngokuthi inotho kubomama imanyenye le Reach Out Organization bathi bakubone kufanele ukuthi basungule lumkankaso ukuze balumukise lokufundisana loZulu ngokuqakatheka kokulondolozwa kwelungelo labasifazane, ikakhulu amantombazane, ekutholeni lula izembatho zokusebenzisa nxa besesikhathini, ama-sanitary pads. Kungxoxo ayenzela lumsakazo, unkosikazi Chumile Jamela ongomunye wabaqoqa lumkankaso owe My Period My Pride echasisa kabanzi ukuthi umkankaso lo uyi sima kanjani.
Is My Period My Pain i-campaign yethu yenza i-work izama ukuthi isazise abantu nge-general phandle lapha ngokuthwala nzima kwabantwana abangamankazana ngesikhathi se-period, ukuthi abaningi especially emakhaya uyabengela ama-pads ukuthi kwenze isikhathi sakhe se-period sibe lula kuyiwo. And abanye bagcina besebenzisa amalembu, amadende, abanye amahlamvu, into ezinjalo. So thina what sizama ukuthi siyazise abantu phandle lapha ukuthi abantwana abamankazana bathwele nzima kanjani.
Uqhubeke uJamela echasisa ukuthi kuyini sibili okwafuqa ukusungula lo mkankaso edolobheni lakoBulawayo.
Funa ukuqalela koBulawayo njengoba ukuthi koBulawayo akukazi khona campaign enjengeyethu, yiyo eyokuqala koBulawayo.
Ekhasini lenkundleni yokuzilibazisa elebulenjini obeFacebook labenhlanganiso e-inotho kubomama bayatsho kuba elinye icele lalomkankaso yikubonisa izakhamizi zakoBulawayo ukuqhakatheka kokulondolozwa kwelungelo labesifazane lokufinyelela lula izimpatho zesikhathini ezama-sanitary pads.
Isikhathi se-period siyafika every month, ngakho kube kumele kube kulilungelo lakhe ukuthi awathole ama-sanitary pads, ngenxa yokuthi engasatholanga nxa singasamtholelanga isikhathi sangikhona asiyimi phela ukuthi nxa engela namuhla isikhathi siyama. Kodwa yinto eqhubekayo impilo yakhe kuze kufike isikhathi esiphambili sokumenopause.
Hayi-ke, siyabonga zihlobo zami, isikhathi yiso esesidliwe ngomangoyi, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amadama amahlanu phakathi kwayisithupha okunatha kona idolobho lakoBulawayo abikwa esegcwele njalo sechitheka. Kwanele okwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.